Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 mhlaka 22 ngomvulo kumabasa 2019 igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka inkulumo phezu kokukhethwa kwenkokheli yebandla leMDC, abanye besithi kulabesindebele abalutshwana kakhulu.
Lokhu sokwenza kube wesi nje khona ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavele emathilele bayamarginalizwa abathiwa amathuba and kuba wesi nxa sesikubona khona lokhu sekwenzakala ku-opposition.
Ukubotshwa kwabosiphatheleni ngobuningi kwesatshelwa ukuthi kubangela ukwehla kwesisindo semali.
Njalo lezi suku bebethethe amapholisa aphandle abangayisibo bethawuni esibajayele. Ebethethe amapholisa kumastation ayemalokishini abangajayelwa.
Lamuhla sisungula uhlelo lokuxoxisana ngodaba lwegugurawundi. Kwenziweni ukuthi kube lokukhumisana umlotha?
Badiniwe ngento leyo, bafuna ukuthi into leyo iphele. Azisebenzi zabo zingatsho ziputhise ndiperiyali nabalimalayo bakhompansethe. Umnakade usevumile ukuthi zakwenza khonoku.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kuzigaba amaprovince ebandla leMDC ayisithoba munwe munye abalisa esakobulawayo esezikhethe inkokheli kulabe sindebele abalutshwana kakhulu asebekhethiwe kubandla leMDC. La kunkokheli emqoka ebalisa umkhokheli labasekeli bakhe abathathu, kwezinye izigaba kukhethwe abesishona kuphela kungela ngitsho oyedwa owesindebele. Lokhu kuthi abanye bebuzana ukuthi leli bandla alisoze ligcine liswela usekelo esigabeni semandebeleni esilenkokheli yesindebele ebandla leZANU PF. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo othi impela kumele udaba lwemihlobo lulungisiswe kubandla leMDC.
Yekade kuqakathekile ukubana befake abantu abavela ezabelweni zasemathebeleni South, North and Bulawayo. Kade kuzaba kuqakatheke kakhulu ngoba ngokwenzakale khathesi kukhanya kulabantu abalutshwane kakhulu abadabuka emathebeleleni. Lokhu sokwenza kube wesi nje khona lokhu ngoba kulombono kithi ukuthi abantu abavela emathebeleni bayamarginalizwa abathiwa amathuba and kuba wesi nxa sesikubona khona lokhu sekusenzakala ku-opposition.
Kodwa bona abaphakathi kwebandla bathi bona abantu abesindebeleni iningi labo kalivoti njalo abafuni ukuthi bangene kuloko kuthiwa ngama-structures ukuze labo bavotele abanye babo. Njalo abanye babo bevele bevotela amashona. Ungathini wena lo?
Ya, ngabe kuliqiniso okunye kwangikhona, kodwa nxa sikhayela kwamanye ama-parties, siyathola ukuthi kwamanye ama-parties bagcwele abantu besindebele nokuqala. Nenokwesibili, kumele sidinge insukela kumbe impande yokuthi why abantu besindebeleni bengafuni ukuthi banciphise ukubana bebele ezikhundla. Ingxenye kule nsukela khona bona kule mbangeni kuyabe kuqakathekile ukubana kukhangelwe khona lokuthi ngxa babona zani bangaze benciphise nxa soze bebe lo ncedo. Ingxenye soze bekwanise ukuya phezulu kuma-structures e-party. So kuqakathekile ukukhangela ukuthi kukhangelwe i-root cause yakhona, ukuthi kukhangele i-symptom, kukhangele imbangela yakhona lokho.
Nxa sikhangele lona lolu daba lwemihlobo, ubona ungani sikhona yini isikhathi ilizwe leZimbabwe elizabuswa ngumuntu ongayisiyo wesishona?
Kuyebe kuqakathekile ukuthi sisiya phambili kungakhanyelwa ukuthi vele umuntu ukhuluma luphi ulimi. Umuntu angikhona ngaba ngumkorekore, ngaba ngumnambe, ngaba ngumkhala, ngaba ngumtswana, ngaba ngumsuthu, ngaba ngumindiya. Kuyebe kuqakathekile. So ukuqakathekile ukuthi umuntu lowo ulombono onjani ukuze asize ilizwe akhona ukuthi uvela ngathi xa umuntu wesiyonini owayenelisa ukuba lo mbono omuhle lakho kuyebe ukuhle xa ungumuntu esindebeleni lakho kuyebe ukuhle xa kulikhalanga kuhle soyebo qakathekile ukuthi sikhangele ukuthi umuntu usilethelani okwentuthuko okukhulisa umkonomi okuthuthukisa lokukhulisa ilizwe lokulungisa ama-problems esilawo we-economy lokuthi sikhangele ukuthi umhlobo bani ke kuzathatha isikhathi lokho kodwa singekele ukuthi sikulungise khona lokhu khathesi kuzenza sibili ezombusazwe zibe nzima kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kunjalo nje osandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi udaba lwemihlobo ayisiyondaba emqoka kubo ngoba bekhangelele ukusebenzela uzulu wonke wesigaba semandebeleni. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga mfowethu.
Ye, sikuchayele ihlombe ukukhethwa kwakho ukuba ngusomlomo wesigaba sakobulawayo.
Ye, ngiyabonga lokhu uchayele ihlombe. Kodwa mbonani ihlombe wedlula mina yilaba abavotayo nalaba abangetifuthi ngikhethe ngoba angazake ngibe ngumuntu okhulumela ibandla lavo kungelasi lusekelo lwabo.
Kube lokukhonona ekukhethweni kwenkokheli kubandla le-MDC kobulawayo kanye lelizwe jikelele, abanye besithi uhlelo aluhambanga kahle, wena ungathini ikakhulu sikhangela isigaba sakho?
Bengeza ukuthi kulabantu abakhononayo, ngikuzwa kathesi nje ukuthi bakhona abakhononayo, kodwa bebona ukuthi aluba bekukhona aluba kathesi ukhuluma esikwenza aluba sesiqole izincwadi singathi ngesikhiwa ngamaphili. Kodwa bonani kusasa silo mhlangano unobhala akasitsheli ukuthi kuthiwa kule kungaba labantu abakhononayo. So linto ngiyizwa ngawe mfowethu.
Udaba lomhlobo ukuthi lo umuntu ngowesindebele ngowesishona likuphethe njani kulokhu, njalo libona ngani akusoze kukhathaze na?
Lokho okomhlobo mina angizange ngikuzwe ngoba phela uyabona nxa kulento ehluphayo ebandleni ngathi kulama-branch lapho abantu abangakhalaza khona kulo Abita General kule province yonale njalo kule template esayinikwa yi-National Council i-template ekhulumayo nokuthi nxa umuntu edle sikhalazo ulakho ukuthi abhala le National Committee angithi eyenza le abethi ngesikhiwa iyaphila ukhalaza. So
alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza osandakhethwa ukuba isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa isidingo ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Kusasa sizaxoxa kabanzi lo mnumzana Chirodza ngenhlelo zakhe ezokuthi uzazithatha aziveze nxa eseqalisile umsebenzi okuqotho. Thiyani indlebe. Kulandela imbiko kahulumende yokuthi kulezinye iziphathamandla ezisebenzelana labathengisa imali emgwaqweni abazakala ngelokuthi ngosiphatheleni ukwenza idola leMelika lingatholakali lula, amapholisa asengezelele umkhankaso wokubopha laba bantu. Kambe ukubotshwa kwabo kungobuningi kungaba kubangela ukwehla kwesisindo semali na? Uhulumende wathi isisindo semali yohlobo lwe-bond sesiza kwenziwa ikuthi idola leMelika lifunakala okunganani ngesikhathi esithiyeneyo. Uhulumende wathi njalo isisindo se-bond sizamela kudola kumadola amabili lamachumi amasenti amahlanu $2.50, kodwa siyehla kancane kancane saze safika kusilinganiso sokuhlanu kudola linye 1:5 ngesilungu. sixoxe lo munye usiphathelene ongathandanga ubethwa ngegama ukuze sizwe okuningi okwenzakala ezitaladeni zakobulawayo.
Esitaladeni kunzima kuzwana. Kunzima kakhulu ngoba kuyabotshwa abantu. Vele sibantu nabatshintshe imali laba uBlack Market. Kuyabotshwa and ungatholakala utshintshele umuntu imali ready ended. Ijele sibe ihambe ejeledi. So kunzima vele bengisuka. Akulanto enhle.
Wona amapholisa agcwele ezitaladeni kumbe kukhona okwenzakalayo ukuze balibone ukuthi abantu bayatshintsha imali?
Bagcwele ezitaladeni njalo bayabe ku-plain clothes. Kusesikhathi uyabe chathene ungamboni. Uthuthi uyathethe uze xhaka selibojiwe. Njalo lezi suku bebethethe amapholisa aphandle abangayisuko betown esibajayele. Bebethethe amapholisa ama-station ayemalokitshini abangajayelwa. Waye benanzi ukuthi abasebajayele abasabuphi.
Manje nxa kuyukuthi umuntu ubojiwe uyavalelwa kwesikhathi esinganani?
Sokuzaya ngu-magistrate ukuthi ebone ukuthi isigqoko sakho siyabanga. Abanye bahamba bayenze i-community service, abanye bayahamba sibile jail.
Manje khonokho akwenzi ukuthi inani labayenza umsebenzi wona lo lehle?
Liyehlile vele ngoba nxa ubona abanye abantu bebotshwa esejele kuyintethisayo njalo le mali bayathathelwe ngakuthola ule flot yemali bayathatha beyekubhenkise e-reserve bank uyabe usuyabhenkisa ku-akhawunti e-government kamiyana uyitholi uma ungalarizin ukuthi uyithethe ngaphi kumbe ufuna ukuyiyenza.
Isisindo semali lezi nsuku asiphanjaniswa yini yikhona lokhu kwenzakalayo ukubotshwa wabo siphathelene?
Siyakuphambanisa sibili ngoba imali iyayehla kakhulu.
Lo ngomunye wabaphila ngokuthengisa imali ezitaladeni abazakala ngegama lokuthi ngosiphatheleni obekhuluma engafuni ukuthi simbethe ngegama ubekhuluma kodwa ayikhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ziphuma kumaphephandaba. Iphephandaba leli Sunday Mail lithi kokwakuqala selokhu ilizwe laqala umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair kulenani labafuna ukubukisa okokuthi sokuswelakale ukuthi bazabukisela ngapi kwagcina kusakhiwa amatende. Iphephandaba leThe Herald lithi uhulumende usephe uhlelo lokudonsa amanzi omfula uZambezi ukuthi afike esigabeni seMandebeleni kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzela esigabeni seMandebeleni ezeMatabeleland Collective. Iphephandaba leThe Herald lithi kusiyafika izolo ntambama inani labalahlekelwe ngumphefumulo kukhefu lephasika beselifike kujumi lasikhombisa i-17. Ngasikhathi sinye nyakenye kwase kubhubhe abantu abangamajumi amabili lambili i-22. Okwamanje ke kesizwe imbono yabalaleli be-Studio 7 abasithumele yona nge-WhatsApp.
Nibonani, mthokazi omuhle nabalaleli be-Studio 7 bonke kanye nabasakazi. Ngisacela nje ukunibekelela ngapha e-South Africa, igama lami nginguSipho wakwaNdlovu, ngihlala kwaKosiphepha eCholojo. Ngisacela nje nami ukuphawula ngale ndaba ye-Gugrawundi. Ukakhulukazi becela ukuphawula amagama ami ngiwabhekise kulobaba abathi ugawula lo wezaniphefu enijwayele nje isikhathi esiningi ukukhuluma naye lapho. Lo baba lona ma ezothi yena akukhulunywe kodwa abanye amagama azwisa ubuhlungu engakhulunywa. Abantu umuntu uma engabe eseyinhlungwini kumele ekhulume ngey'nhlungu zakhe ukuthi ubuhlungu kuphi. Hayi ukuthi umuntu ekhulume ukuthi hayi ngilimele nje kube ngazathi manje ukulimala kwakhe akabuza ubuhlungu. Ubuhlungu kumele umuntu ebukhulume bonke kanye nengonyuluka yonke egonyuluka umuntu khane ezoba right. Manje umuntu uma ezokhuluma efihla okunye oshuthi sokune problem lapho ngoba manje bayesaba bona njengabantu bezanipf ukuthi umuntu mangabe mhlambe sikhuluma into ababezenza ujike kube yipain kubo ujike bangazathi manje kube buhlungu basebefuna ukuvala abantu umlomo futhi ukuthi kungakhulunywa hayi ake sikuyeke endokho nje impela kube ukuthi siyakhululeka nje nathi sibe right sisikhathele ukuthi nathi kube lokho kunyathela izinto ake nje ilizwe lethu nathi livumele inkululeko abantu bekhulume the way abazizwa ngakhona ngicabanga ukuthi ngokwenza kanjalo sizohlalisana sonke singabantwana bezimbabwe
ngiyabingelela Studio 7 ukhulumayo uMahluli Mabhena uzala emaguswini esipemba ekubhane ngale ndaba yegugurawundi ma ukuthi kuyabuyiswana sicela ukuthi kube khona i-truth commission ezokhuluma ukuthi kuze kwenzeke kanje kwahamba kanjani onecala kumele agwetshwe ashushiswe aze agwetshwe avume icala lakhe noma liwini icala lakhe ibona okumele kube umhlahlandlela kunokuthi kuthiwa kuyavunyelwana ukuthi hhayi ngiyavuma ngiyaxolisa uxolisa kanjani umuntu akaxolise kodwa phela ashushiswe sifuna ukwazi ngoba kumanje azange sithole ama-death certificate akubaba bethu sahlukana nabo baba bethu kabuhlungu kanje kakhulu salahlekelwa ngabazali indlela ebuhlungu salahlekelwa izinkomo zethu salahlekelwa imfuyo yethu salahlekelwa impilo yethu sadisipleseka zaphela iy'nkomo zalanyamalala sathuthe endaweni sahlupheka kwaze kwahamba omama bashona umama washona esenini sifo sikashukela ngoba wayecabanga kakhulu ikona kwam-afektha kakhulu empilweni yakhe ukuhlukana nomnyeni wakhe namanje sahlupheka kakhulu silivayela amabhasi nayo yonke into ngeke kuthi kuuyena owonayo abuye futhi abe uyena futhi ophethe uhlelo ukuthi uzokwenza kanjani yena osicabangelayo ithile kumele sisho kumele kube nibe nabantu amalokhuzeni abantu abazomela lento amaloyazi noma inkantolo ezoshushisa laba bantu zima bevuma ukuthi abame phambi kwe-truth commission
ngiyaxolisa ngokungazi bethi igama mina igama lami nginguBruce Moyo ngikhuluma ngise-Johannesburg iyangidla kakhulu indaba le ngiyajuluka ngila uhulumente engazokhuluma imbudane bengabantu abadala mina ngakho waye begqamuza zakhamuzi ndibazwisise kahle igama labo leli kusoba sokukhululekile ukukhuluma egugurawundi hhayi aliyehli kahle le
ndivuka njani lonke ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 lomhlaba wonke nje ngiyalibingelela kathesi lapha ngithike ngikhulume lami engikunanzelela engakubonayo ngegugurawundi igugurawundi le ifika mina ngangiseselijahanyana nje 23 years ngakubona sibili ngoba ngumunye wayefanele abulawe ekwenzeni kwakhona ngangisebenza ngisemsebenzini e-DDF eRupane basifica sisemsebenzini labani abantu basishaya basithatha basisenkambeni esiwayo lapho abathona besishaya khona iminyonke bebulala abantu izidumbu engangizikhangela bezibulala lathi sifembe sibulaya kodwa thina sitshaywa ngoba futhi ndalokho basibamba mlane edibha besitshaya ngentonga zabantu ababathathe idibha lemichilo lezamboko sachaya sachaya kuthe basikhulula ngabo 3-4 khonapho esikhule sahamba sangaphandle ngalezi ndlu zethu zingale ngaphandle sihlezi ezindlini zethu bafika ntambama sebehamba ngeLand Rover bafika ngeLand Rover bacela amafotholo bebabili bacela amafotholo beboleka kufolomani ufolomani uthi kathi hambise amafotholo bona babuza bathi akumana bayabatangathi nabo nemasikati bari kuphi ufolomani uthi hayi bakhona balele lapha endlini ngoba sasithone siyibundula imini yonke badayizinga uye khulu nxa sihamba khwaphana ntithe sesihamba la mafotholo xa sifika sifaka amafotholo emoteni umuntu lwane uyaphuma ngale ku-left side emoteni ubhoda phambi kwemoteni uya kulo driver lapho efike abe sesaluta athi lwane abasembuza ethi orikuti athi ndokumbira abantu aba 1-2-3 ndota kurara iyo zino ecela thina sisizwa sifaka amafotholo emoteni ngemva kwejipi
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu abasithumela ona nge-WhatsApp lani lenelisa ukuthi lisithumele njengoba lisazi sekukhululekile ukuthi lixoxe ngodaba lwegugura hundi lokunye nje lingasithumela kona kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwa manje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili eSri Lanka ngemva kokudubuka kwamabhomba athile emasontweni amakholwa esiRoma lasemahoteleni kusehlakalo esingakazakali ukuthi sibangelwe ngobani esithiwa sona yiso esikhulu kakhulu kuminyaka elithumi edluleyo. Uhulumende wesikhatshana ukhokhelwa libutho leSudan uthi uzathumela ikula kwelemelika ukuthi ilizwe lisuswe kuluhlu lwamazwe asekela ubudlwangudlwangu besi-terrorism ngesilungu. Lamhlanje ke kuhlelo sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngokwenzakala ngesikhathi segugura hundi lokuthi imizamo kahulumende yokuthoba amanxeba izaphumelela na. Sisungula uhlelo sixoxa lomunye wabasungula umanyano wenhlanganiso ezemathembeleland othiwa yimathembeleland collective umnumzana Angliston Sibanda kodwa ongasali lunga lalinhlanganiso. Linhlanganiso yiyo phela eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa ngodaba logugura hundi abantu bekhululekile lokunye okunenginengi kesizwe ingxoxo yethu.
Mina angikhulumeli i-collective, ngikhuluma mina njengomuntu owasuke ngomunye wabantu abasungula i-collective. Nxangingasuke semlomo ye-collective. Abantu bonke bona ababaningi abakhuluma kakhulu singabalandelela ngamunye ngamunye. Balamanga, abaningi bakhona abaqinisanga. Sinabantu emathebeleland abenza imali ngegugura hundi. Sinabantu emathebeleland abahlalayo abakwaziyo lapho lamangcwaba abantu khona abegugura hundi abafayo. Kuyabuya abantu bevele Harare, kubuya ama-researchers avele emazweni. Afika abo babuza ukuthi mbani okwazi lapho kulawa ama-grave khona ebhubhude. Bangakwazi ukuthi ngubani, bamnike okuncane okokuthi ahambele abaye batshengisa, aye batshengisa lapho kulani okulamangcwabo lawo khona. Bona labo bantu abanjalo yibo abantu abangafuniyo ukuthi kwenza kube ne-progress ngoba besenza abanye bakhona sebeziphilisa ngendaba yegugura hundi. Kube labantu ke abangazisisiyo kahle kahle ukuthi into ethiwa yi-civil society isebenza njani. Bafuna ukuthi akukho possible ukuthi wonke umuntu agcwale erumini eyi-one akhulume.
Inhlanganiso ze-Matabeleland Collective zona lezi zonke ngezindala na kumbe zikhona ezibunjwe kathesi sokuqala udaba lona lolo?
Asonhlanganiso ezibunjwe izolo. Siyabha ku-trust kade yabakhona kusukela ngabo-1997. Ihoza kade yabakhona itoyitoya. Asobantu abangaziyo ukuthi abantu beMathebeleland bafunani. Kade sasebenza sisilo loMnangagwa, saye samnika ibizo samdika izandla ezibomvu. Sisithi yena kaloku ulungise isidaba legugura hundi, kusasenzima kubophisa. Namhlanje abantu sebethibilika, udingungasakwazi ukuthi kahle kahle abantu emaNdebeleni bafunani. Akusoqiniso ukuthi abantu abakonsultwanga. Inqabe vuma abantu ukuthi Habakkuk Trust kade yasebenza eKhezi, kade yasebenza eMangwe, kade yasebenza eNkaya eGwanda. Kuyino sokubuhlungu namhla ukuthi iHabakkuk Trust ibuye lemibono evele ebantwini bezigabazana lezi evele isebenza khona ikufake kube lugwalo. Akukho kulokho okunye abakhuluma ngakho, kukhona kuseza kwenzakala ngoba i-National Peace and Reconciliation Commission iseza qhubeka isiya ezigabeni. Kodwa abantu bakithi abanye mhlawumbe ubuhlungu lobuyanobunye obungela obuswela i-logic ukuthi sicabange kahle ukuthi sifuna ukuthi kahle kahle sikufunayo kuyini. Ucina ungasakwazi ukuthi bafunani. Bese kubuya abanye futhi igande abafuna ukuthi izinto ngabe zenziwa yibo ziphume ngabo kungabi ngabanye abantu abazenzayo labo bantu balomhobholo nje ukuthi into leyo wayesenziwa nguDumisani Nkomo wayesenziwa nguJane Williams babe sebephuma namathiyori amaningi okuthi yeyo umnankagwa ubathengile abantu laba kwathini kwathini lento ezinjalo kanti abantu abavele ba-affected ngegugrawund ama-isgenini victims egugrawund badiniwe ngento leyo bafuna ukuthi into leyo iphele azihlobo zabo zingcwatshwe zipudisent burial labalimalayo bakhompansethe umnankagwa usevunile ukuthi uzakwenza khonokho
bakhona njalo abathi bona inhlanganiso le isifakwe phansi kwekhwapha likamongameli mnankagwa nanku inkokheli yenhlanganiso isibonakala isimncoma ungathini wena ngalo
uhlupho lukhona vele akuswelakala abantu abanjalo ngoba kunabantu engithe mina bayakholisa ukuthi isimo siqhubeke sinje ngoba kunama-political parties amanye asevivanga ukuthi kuleyo ndaba yegugrawund so nxa usitemgugrawund kawudilwe layo kudlule lokhu bona bawe bengasela-agenda so kuthola kuyatholakala kukhonokho silembono ethiyeneyo layo imibono yabo kodwa okumqoka yikuthi yena okusalayo yikuthi ma umnankagwa engakwenza lokhu avume axolise ngegugrawund kwabantu bangcwatshe amathebelelenti imathebelelenti zambe ziwater project italise amanzi abuye kobulawayo abantu ba-precompensation kanti sebe safunani okunye ngaphandle kwakhona lokhu kuyabe sekukuba ngisana nje ukuthi into leyo iphume ngobani omunye efisa ukuthi ngabe iphume ngaye nje kuphela okuyi-competition lemihawu
alo-ke ngumnumzana Angliston Smanda ebesixoxa laye kuhlelo olutsha uhlelo lapho esixoxa khona ngodaba lwegugrawund ye lani lilakho ukuthi lisithumele elingakutsho lani ngodaba lolu njengoba selivunyelwa ke ukukhuluma likhululekile inombolo zethu plus 1 202 465 0318 siyabonga Dumiseni inkosi ivukile ye izolo ke liyazi ukuthi yilo ilanga lapho inkosi uJesu eyavuka khona isiphambanweni ye uAbigail Mwembe usigqibela uhlelo lwethu ngengoma yakhe emnandi kakhulu iPascha ye iEaster ke hayi okwalamhlanje ke asiyehlukanenini ke sizadibana-ke kusasa sikhathi sinye kodwa-ke lilakho ukuthi lisithinte njalo ngo-half past 7 ntambama ibizo nguChris Gande babaye.